So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 3 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili
kubonakele nje ezinsukweni ezidlileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele.
Umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe. Ababanjelwa umkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eyodwa 1042.
Umumo omubi ebantwini abaningi bethukile abantu abahlalisekanga.
Ziqoqa ukuya enkantolo izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezilamaphepha okuhlala asephelelwa isikhathi aweZimbabwe special permits. Umongameli Biden wethula iziqondiso ezintsha zokwenqabela iCOVID-19 ezigoqela esokuthi abaza eMelika kumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababanjwe iCOVID-19 izolo njalo bedlula inkulungwane 1042 kodwa luthi akekho obhubhileyo. Uchiwenga uxwayise abantu ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 njalo uthe labo abangakahlatshwa kumele bayehlatshwa. Ingcwethi kwezempilakahle bezivele sinakanela ukuthi umkhakha lo usukhona eZimbabwe ngemva kokukhwela kwenani labatholakala belegciwane leli suku ngosuku. Sokuleviki lomkhakha ufunyanwe emazweni angomakhelwane anti South Africa leBotswana. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okukhulunywa nguhulumende yinto ebevele silindelekile, abantu bebevele sebekwazi ukuthi umkhakha we-Omicron usufikile eZimbabwe. Kubonakele nje ezinsukweni ezidlulileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele. Ungumkhakha omemetheka ngendlela eyingozi kakhulu, ngakho-ke kuzadingeka ukuthi siqaphelisise okwedlula lokho ekade kusenzeka. Kanti-ke njalo uhulumende uphuzile ukuthi akukhulume namhlanje nje konke khona lokho, bekufanele ukuthi ngabe sekwenzeke yonke into umasinyane, hayi ukuthi kuphuze ngalindlela babe lokho bedonda bedonsa inyawo besithi sisabheka lokhu lalokhiyana. Ubuvele usulindelekile ukuthi umbiko uphume ozathi lo mkhakha usukhona, ngokuba vele bekukhanya ukuthi kumemetheka esikubonayo ngokomkhakha lo omutsha.
Abantu nje jikelele kanye lohulumende kuyini abamele bakwenze?
Into esingayikhuthaza ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bazigcine ngendlela yona letho inhlanganiso yomhlaba ebhekene lenhlala kahle yabantu ezempilo zabantu iWorld Health Organization. Babuye balandele futhi lokho ababe bekutshelwa ukuthi bakwenze, ukubalela i-social distancing, ukutshelelana izikhala, bangayi endaweni eziminyeneyo, bageze izandla kuso sonke isikhathi, basanitize, bahlale ezindlini okungadingekeli ukuthi baphume ezindlini. emhlabeni bavikeleke ngokunjalo bafundise abantwana bafundise omakhelwane ngokuba ukuzigcina kwethu kugcina omakhelwane kugcina labantu abethu kugcina isizwe sonke kuqakathekile ukuthi ke siziphathe ngendlela efaneleyo kanti ke kuyadingeka ukuthi uhulumende agcine abantu besemsebenzini kusenziwa izinto ezincedisa abantu ukuthi baphile ngaphandle kokuthi isimo kube ukuthi sesiphuma endleleni kakhulu isu isikhathi lapho ungafika khona ukuthiwe kuthiwe sekule lockdown okwamanje akuzanywe ezinye indlela abantu bavikeleke kodwa besebenza besenza impilo yabo iqhubeke isiya phambili
Umnumzana Fidlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa esesizazithola zikulelo lizwe ngaphandle komthetho ngenxa yokwesulwa kwencwadi ezaziphiwa phansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits zibikwa seziqoqa ukufikisa loludaba emthethwandaba. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vuso Moses Vanda utshelele umsakazo ukuthi inyathelo leli alitsho ukuthi balwa lohulumende kodwa bazama ukubonisana laye. Umthetho weSouth Africa uthi umuntu engahlala kulelo lizwe okweminyaka edlula emihlanu uphiwa amaphepha okuhlala i-permanent residence permit. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi waqala ngokumbuza ukuthi abaqatshi bathini ngalabo abalamaphepha asefika komlindi uyacina.
Okuhlupha kakhulu ukuthi leyi announcement njengoba nje ikhulunywe ku-TV abaqatshi bayabefuna some form of document echazayo ukuthi kanti kuthwani futhi basebembuza noqhatshiweyo ukuthi vele yena uzimisela ukuthi uzolungisa njani amaphepha. So kubi impela umumo omubi ebantwini abaningi bethukile abantu abahlalisekanga.
Bakhona yena osibazwile abathi bayabuyela ekhaya.
Abantu siyabezwa belokhu besabuza ukuthi into le izophathwa njani. Abanye uyabezwa ukuthi basangathi balala ithemba lokuthi mhlawumbe kuba nokuzwelwa. Akukehli akukahlwa ukuthi kuzoba isimo esinjani kusiya phambili.
Kulula kumbe kunzima okunganani ukuthi umuntu ayenze khonokho osekuthiwa kwenzakale ukuthi atshintshe adinge amanye amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni. Kunzima okunganani.
Vele khona sisusa sakho kwenza uhulumende waseSouth Africa wanika la amaphepha akuthiwa ama-special permit. Kwakubangwa ukuthi abantu babe sehluleka vele ukungena kuma-main permit babe ngakwalifaya. Abantu abaningi basebengene ku-asylum document just ukuthi benelise ukuhamba bedinge nisebe. So i-special permits lezi vele zazibe ngumhleke ngoba bengeneli bengakwalifaya kuma-mainstream permits. So asibaboni nje besenelisa abantu abaningi ukumuva to other permits ngoba kuma-permits amaningi vele akhona angaba ngama-alternative akabakwalify vele. So kuyazanywa imizamo ukuthi kukhulunyiswane labaphetheyo ukuthi mhlawumbe kube la ma-waivers kwamanye ama-directions like asesibalise umuntu mhlambone business kodwa i-permit ngqo ye-business ithena umuntu kumele aze ne-5 million akhombise ukuthi une-5 million uzothola ukuthi ukhona umuntu unalo i-business phela maybe uyapenda kodwa kanayo i-5 million angayiboni unako ukuthi uye uzo. So into ezinjalo into esesizikhangela ukuthi si-categorize abantu sesicela abantu abaningi ukuthi bagcwalise amafomu lapha abazongena khona kuma-categories lawa friend ukuthi basebenza msebenzi banama-skills anjani banama-business anjani anama-turnover anganani ukwenzela ukuthi makusethulwa indaba leyi iyethulwe kubaphathi beboniswe mhlawumbe ukuthi bengacelwa kanjani ukuthi kwezinye indawo lapho abenelisa khona ukuxekisa kancane ukuthi hayi yebo unalo i-business uyabonakala mpela ubulirana usuqhathe mhlawumbe nezizalwane zalapha umuqhathe abantu abangaka kutsho ukuthi noma lingelayo leyo 5 million for example ungenelisa kodwa uqhubeka ngeplakho singakurenewela.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, uthi uhlangane lomholi we-MDCT umnumzana Douglas Monzora baxoxisana ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lokuthi amabandla amancane afana le-EFF Zimbabwe lawo kumele aphiwe abameli edale lephalamende phansi kohlelo lwe-proportional representation. Undivali utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ukhethe uMonzora ngoba bebona ngasolinye kanti njalo elilunga le-Senate. Kona athi kwenza kube lula ukuthi afikise izikhalazo zakhe ephalamende.
Sakhuluma savumelana ukuthi ubaba uMonzora njengoba engusenator njalo elilunga le-Pan-Africa Parliament ezame ngemizamo yakhe yonke ukuthi esupporte i-committee elwisana lamanye ama-regions ukuze i-Pan-African Parliament ikhethe u-president from Southern Africa. Ezinye indaba esaxoxisana ngazo ngeze-proportional representation engatsho kubaba uMonzora ukuthi njengoba ese-parliament sicela ukuthi bezame ukuthi bekhulumisane labanye ukuze i-proportional representation ibe khona throughout i-electoral system yeZimbabwe ukuze lama-party amancane lama-independents labo bonke even ama-community based organization ebe represented. Saxoxisana njalo ngendaba ezimayelana le-compensation yama former white farmers ukuze kube no compensation kube land expropriation. Njalo saxoxa ngendaba yokuthi ama-clinic wonke across the country kufuze evulwe 24 hours ngoba abantu abaguli ebini kuphela bagula lesebusuku and emakhaya kunzima ukuthi umntwana ngalunywa inyoka kumbubane ngagula ukuze bethole usizo kunzima.
Kungani ibandla lakho lihlangane lomnumzana Monzora njalo lizahlangana yini lamanye?
I-EFF Zimbabwe ihlangane lomnumzana Douglas Monzora ngoba siyavumelana laye ngendaba yokuthi i-politics yeZimbabwe sokufuze itshintshe ibe i-politics ye-rational disputation, i-politics engelanhlamba, i-politics ene-engagement, i-dialogue. Siyavumelana laye njalo uze i-polarity iguqulwe ibe lamazinyo, ibe le-legislative framework. Mina ngatsho ukuthi i-EFF njengoba iya-participate kuma-election ngo-2018 as i-coalition partner ye-Rainbow Coalition, siyavunyelwa ukuthi sibe ngamalunga e-polarity. Ukuthi amanye ama-party sizahlangana lawo, kuyadingeka ukuthi ama-party lawa e-understand thina amanye ama-views esilawo.
Umnumzana Innocent Ndivali ngomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Akubizwa ozwayo e-Hillside Dam's waterfront kobulawayo kusasa lapho kuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu we-Ubuntu Cultural Festival. Umbutano lo uqoqwe inhlanganiso yeyakwenzeke Foundation ixhasane labe-Hillside Dam's. Ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Phathisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngezamasiko kuthi imbongi elodumo umnumzana Nqindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazalibazisa umphakathi. Sixoxele umqondisi weyakwenzeke Foundation uNkosazana Mhlela Usizo Ncube.
Kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbongi, kanye lokunenginengi, lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNqindi Lerato Ndlovu, kwezembali yakobulawayo lasemathebelelendi as a whole, kuzabe kulobaba uPhathisa Nyathi ozabe fundisa abantu abantu ngembali yakobulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kulamthanthani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule zip lining kwabathanda iadventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona eyosiwayo ibrai, kuzabe kukhona le phekwa ngamabhodi esintu, sizabe silenhloko amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, iart and craft. Lokho sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism, eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokungena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana imdeni, omunye lomunye le noma kuliwa ukuthokoza, omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zobunzima lobo. Khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism, eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi eMatabeleland, sile ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.
UNkosazana Mhlelo Sizwe Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yakwenzeke Foundation, yona eqoqa umkhosi weUbuntu Cultural Festival kusasa eHillside Thames Waterfront kobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ithi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zithukuthele ngemva kokuholiswa imali yebhonasi ngedola leZimbabwe. IHerald ithi iZimbabwe Electoral Commission idinga ukwengezelelwa 11 billion Zimbabwe dollars eyiphiwe kubhajethi yomnyaka ozayo ukuze iqhube inhlelo zokhetho phambilini kwama-by-election aza kwenziwa ngombimbitho kanye lokhetho luka-2023. IZBC yona ithi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola imali yebhonasi ngedola leMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani Mahlabezulu. Siyabingelela kakhulu. Hayi thina siyajabula ngokulalela iStudio 7 Paula. Paula iqiniso futhi. Thina into esesikhalela sesikhalethi nje abantu bonke bezimbagwe kabakhethe nje iphathe eqondile, ngaba yiMDC, ingaba yikamqondisi, ingakuba yileyizap, ona la maphatha kula ndawo. Thina into esesifuna nje ukuthi ilizwe leliyalike litshintshe into eliyenzayo. Ngoba kunini izani uyangena? Thina siye esikolo, sisiye esikolo bazali. Yathumela ikukura hundi sisesikolo yasitshaya yangiqamula mina unyawo lwami lolo. Ngisegoli khona ngabuya nzima nisize egoli. Ngafika ngathola umsebenzi wecontract. Ngisebenzela ukuthi ngithenge inkomo, angila nkomo. Lapho enisebenza khona umlungu wabona uzibhadala imali encane. Ukuthi uyithenge inkomo manje awuyithengeki. Siyacela ukuthi izani nabadala laba baka bahlale phansi bake baphe intambo abantwana abalandela emuva. Sike sibone ukuthi kuya ngaphe ngabantu beyabuyela ekhaya bayehlala emuva.
Salbonan ku Studio 7 njani basakazi we Studio 7 mina basakazi kule day 1 ayi into le yangkwatisa kabe le nto leyenza ngabantu bezamphefo ngale le especially uma ungabheka kule video le ngendlela abantu abayenza ngakhona abantu elizweni laseZimbabwe kube ngabe sonke abantu sibona ngokufanayo shuwa ngempela yabona kule ama voters ayo ngabe sonke abantu baseZimbabwe siyabheka ukuthi iZANU-PF ihlukumeza njani laba bantu ngabheka le moto le laba bantu laba if bebengeke beze bezoyenza into efana lale ngemoto ye government if ngabe bekuyi government elomthetho kodwa lokho kuyabonisa ukuthi into ababafundisa yona ukuthi bephathe njani abantu so ingakho ngithi hayi abaqhubeke bezibone be right kodwa ke okusalayo umbuso wabo uzobaphelela
Studio 7 vula njani basakazi abakhe nabalaleli abakhe kuze zonke izindawo hayi nami ngithi vele mphawule ngezepolitiki ngoba vele nje siyahlala siphawula ngazo ngoba vele yilo ufice silalo kulo mhlaba lo njengoba nje siphila phandle kwamazwe indaba yayo ipolitiki ngoba kukhona ongahambanga kahle kwezepolitiki okwenza iZimbabwe yacila icila phansi ngoba iZimbabwe icilile vele icilile ngaphansi kwamathi siyayidinga kasiyitoli icilile phansi kwamanzi ye sithi siphawule laphana kulobaba lokuthi awutshele endlini noma igama angasalikhumbula khona ngale harana sithi uyayibona nje lapho sisiya khona iZANU ubonana nje itshele endlini zikhona izifito ezifihlwayo kukhona okukhavarwaphayo kwapha kodwa ekugcineni kupele eqiniso lizavela iphume kuphela iqiniso lizavela iZANU imfihlo elazo ngokubusa lelalilizwe zenzima uku-opposition kuyeyona iZANU bangakubona ukuthi usukubanqunula bakucilisa kuyanyamalala vele kuzima bafowethu kuzima ngelizwe lelalilasezimbabwe kodwa sithi siyayicela ivuthiwe madoda labeyalaba abayikhulumelayo ogawule labojuma ngelinye ilanga basala besegcekeni iyahamba ngabe itshayise kuphela ukuthi mbonge khonapho
Salibonani maZimbabwe amahle thwakazi omuhle ngibingelele bonke abalandeli bakastudio 7 ngezindawo lapha abakhona ngithi ngiphendule indaba kamabutho othi khona abatshayela undoda akusiyi bantu bezanu-PF lundoda ufonela laba bantu ngokuyazi ukuthi vele iZANU-PF izigebengu wayengabonanga ukuthi lo umuntu ongimisileyo ngumuntu womthetho ngcono ngiyeke ubize nje abantu laba bafonele kwazi ukuthi thina kuZANU-PF vele siyatshaya iZANU-PF akula muntu ongakwaziyo ukuthi vele ngiyezigebengu yona ngokwayo izigebengu bona ngokwabo even ingane encane ungayibuza njengamanje uthathe amapicture ama-president akhonsetha wonke eZimbabwe wafake la ufakele kamnangagwa umbuze ingane encane ukuthi nganguphi umuntu lapho semoshe ilizwe mntanami uyakutshengisa ipicture kamnangagwa ukuthi umuntu osemoshile nawo
Yebo, linjani lonke, maZimbabwe amahle, linjani lonke, khona ngapha entshela nyemba, ePlumtree zinyama linjani lonke, ngiyalibingelela, komdlongwa ngithi salubonani lonke, lethemba liyaphila, hatshi lami ngiphilele kakhulwini, ngiyalibingelela bathandekayo, lani ma-12 apostoli amahle, indawo ngezindawo, akube lokuthula libambane emabandleni, liyeke ukuxokozela lokuxabana, ngiyalincenga bazalwane bami ngoJesu Kristu ngomusa lo ngothando lukaNkulunkulu ngitilapele khonze khona lokho la kufundise ukuqaleni libhabhathizwe lingalahli libambelele kikho lingapheli ithemba lingapheli uthando kodwa usala ukuthi hayi likhuleke kuNkulunkulu bambanani bazanani bami ngiyabonga olibingelelayo umzalwane wenu umfo kaDlamini
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Voice of America ithi ukumiswa kwendiza mchina ezisuka kwele South Africa ngamazwe aphetheya phezu komkhakha we-coronavirus omutsha we-Omicron sokube lomthelela omubi kumnotho walelo lizwe. I-AFP ithi ele Uganda sele engeze amabutho alo eliwathumele kwele DRC ukuyalwisana labahlamuki beqembu le-Allied Democratic Forces. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule iziqondiso ezintsha eziphathelane lokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngemva kokutholakala komkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron elizweni lakhe. Ekhuluma kumabonakude uBiden uthe zonke izethekeli eziza eMelika kumele zihlolwe lomkhuhlane sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi zigade kungelani lokuthi zihlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kumbe kazihlatshwanga. Uthe usesungule uhlelo lokuthi abantu abangela ma-health insurance bazihlole lomkhuhlane besezindlini kungela mbadalo, kuthi labo abalama health insurance babhadalelwe yilawa mankampani. Uthe njalo bazasungula amakliniki ajonge imideni lapho kuzahlatshwa khona abantwana labadala abayabe befuna ijekiseni yesithathu i-booster shot. Wengeze wathi abezempilakahle bathi inani labantu ababanjwa lomkhuhlane likhangelelwe ukuqala ukuya phezulu khathesi nje sokuyiwa kusikhathi somqando. Ngokunjalo uthe abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze bavikeleke. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibone ubaba uBiden ekhuluma ngokwama-family clinics lokuhlatshwa kwemuli yonke in one spot shop, lokuvula okwama-rural clinics. Labantu abangela insurance lapho eMelika bathe bona bazadingelwa uncedo so that they can be vaccinated mahara. Into eqakathekile siyakwazi ukuthi kule saying or i-proverb esilungu ethi yona you have to be healthy to be wealthy. Into eqakathekisekayo lapho eMelika is ukuthi unotho lwabo luvele ebantwini, so ukugcinisa impilo zabantu kuqala is the most important thing kulelo lizwe. Umkhakha lo we-Omicron awukhethi ukuthi ngumuntu omdala mbeni ngumuntu omncane, and abakakwazi ukuthi ama-effects angkhona ahamba kanjani ngoba it's still new. So yeah, ngiyabona ngathiwa abantu abaningi ngobuningi babo sebezahamba behlatshwa ngoba abantwana they are more susceptible to ama-disease anje ngoba babehamba ezikolweni kuma-sports lama-facility amaningi. So mbona labo abazali babo sebehlatshwa labo even across the nation.
Ukuthi abantu abaza eMelika sokumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade, ubona kuza phathisa yini ekwehliseni inani lalabo abalakho ukuzala lomkhuhlane kuleli lizwe?
Ye, kuzanceda ngoba siyabona ukuthi i-COVID iqalisa laphana. Umnumzana Trump wathatha isikhathi I think 2 months to react, and then kwasekusiba le spread eyayenza ukuthi kube lama shutdowns. So kwaka test ngiyabona bele model of how not to shut down ilizwe but continue to ukuchuchisa abantu ukuthi bagqoke ama mask and bafakwe i-vaccination lama booster.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebe sihamba phambili. umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe. Ziqoqa ukuya enkantolo izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezilamaphepha okuhlala asephelelwa isikhathi aweZimbabwe Special Permits. Umongameli Biden wethula iziqondiso ezintsha zokwenqabela i-COVID-19 ezigoqela esokuthi abaza eMelika kumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalile. Yimi uNtungamilinkomo.